Thina njengozaphu simatasa ngokukhankasela ama-candidates wethu amabili for ama-MP lama-councillor wethu angaba u-7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili and njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhoda izindawana zonke zasegwanda sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu. So we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC. Owenu umkhankaso uhamba njani ku-MDCT?
Thina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso sababiza, sabahlalisa phansi, sabayenza okuthiwa yi-induction. Ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi ingxenye yokuthi uvuke udlame emphakathini nxa besiye ebantwini, ngoba bayatholana labantu abaningi abatshiyeneyo, bathole ukuxhotshwa kumbe ukusokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo. Liyakwazi kubandlala MDC lisematheni abantu njalo siyo mfiso ukuthi abantu abanjengabantu be-CCC yona le mithwayo ngabantu akade bekubandla le-MDC baphuma abanye bakhona bazwande ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezikabhethile. So yizinto eziningi zokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlame lungavuka, kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini. Yikho kusezwa ukuthi sizifike namhlanje ukuthi kungekho udlame. Asisho ukuthi udlame alusoze lenziwe, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni leZimbabwe libandla elibusayo eleZANU-PF labona ababakhulunywa be-CCC noma ngeke bakhulumele.
Mnumzana Ndlovu, kuzaphu ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zodlakela lokwethuselwa?
Cha, asikahlangani lazo, kodwa ke into yodlame lokuhlukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo. Thina njengoba etshile ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 up to 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuxhiwi behlukumeza abantu bebulala.
Dube, lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga, iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu?
Okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omansipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo, okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lodubo lwamakhodoza amagodi lawa asemgwaqweni, lodubo lokuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini, lodubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engalethi imikhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni, lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo, kungabi nalokhu esesikubona lapha lalapha yangasiphonge uhambe uhlangana lenqumbi zedoti. So thina sithi amakhansila nxa engena kumele agijimiswe khonoko phambili. Okulandela lapho yikuthi kumele amakhansili angabi le-corruption.
Sigqiba Ndlovu, kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni?
Uyabona baba Nkomo, ubaba uMthembu uDube lapha ulifaka sobala, uyatsho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi, ubulawayo beclean, ubulawayo ebesizincoma ngaye, ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izaphu. Into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe. Kodwa ke uyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yibo abayi-MDC. Into akhuluma ngokuzifisela, bazazifisela njani beyibo abaphethe kathesi? Usodolobho wakobulawayo we-MDC tiye yakhe le, why bebengakwenzi isikhathi sonke leso? So izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela, sebehlekile bonke abe-MDC ngenhlobo zabo zonke lezano.
Akuyiphethe ngamafitshane tu.
Ugatsheni usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe, wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo. Asiloqiniso baba uGatsheni ukuthi izaphu kayi kazishephuke. Khathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu, kule inye izaphu ephakathi kwezanu. Siyakwazi ukuthi sokuke kwaba labo zaphu 2000 bagijimiseni obabuswela labaninginingi, amazaphu sekuyaba maningi nje.